Ndabenze namhlanje iDalela eParliament kweSouth Africa likhangelelwe ukuthi lizahlalisa phansi uMongameli Jacob Zuma limbuze ngokuphiwa kukankosikazi Grace Mugabe i-diplomatic immunity. Kuqhubekela phambili ukutholakala kwemali eZimbabwe. Uthini uZulu ngokubhalisa kugwalo lokuvota lweZimbabwe Electoral Commission lingakhuthwa ludaba lolu? Sokulungiselelwa ukubhala ugwalo lokuhlola ezomnotho ezansi yezwekazi le-Afrika. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama sixoxa ngokufola okwenziwa ngamalunga ebandla le-ZANU-PF izolo, abanye babo abafole bengazi ukuthi benzani esitaladini. Thumelani imilayezelweni ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa elezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 9:09 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.